siyazi ikholera leve khona esiqeda abantu kanje ibe ngafanelanga ibe khona ngabe ihulumende wezanu bevekwazi ukuthi amaphayipi lawa afaka phansi ayafrawande kumbe alingane nabantu asebesebenzisa idorobho. Yikho lokho okwenzakaleyo, kuyewethuse futhi ukuthi le into iqeda kwenzakala ingayenzakale kanjalo ngesikhathane esingasidanga kakhulu, sekudabuke futhi amanye amaphayipi wenye indawo. Lokuthi uhulumende wezanu uqede eminyaka engu-40 engakaze azihluphe ngokuthi idorobho lasala lisegcwele abantu abaningi, singenza njani ukuthi silikhuthaze kakhulu uhulumende lowo ule mali silefika ko-11 million ebingasetshenziswa ukwakha izinto ezifana zenezo, kodwa uhulumende kakafuni ukuyibhadala, uthwalisa nzima amakhansila kuleyo lizwe. Ngakho ngibona ngani uhulumende wethu ube ngekafike kulesi sibangese sikuso, izinto lezi beziyabe zilungiswa ngesikhathi ukwenzela ukuthi zingabi izinto ezikhangelayo lapho-ke sokuzodobola ukhuluma olufana nalwenisayo namhlanje.
Kodwa libonisenelisa yini ukulungisa konke okuhluphayo ukugoqela ukuswelakala kwemali nokuqonga kwentengo yempahla ezitolo?
Uhulumende ongekho emthethweni njalo ongaphethwa ngabantu abafakwa i-VAT ne-COT ngekakwenelisa ukulungisa indaba zomkhonomi, ngoba umkhonomi ulandela ukwazi ukuthi uhulumende okhona ugxile ebantwini. Udubo lokho nalokuthi upresident emasanazaka wantshontsha ukhetho olwalukuna upresident esimthamisa wasesenze njalo wathwaka laphana sabona ukuthi umkhonomi usuke waqalisa ukuwa nje ngendlela ebuhlungu kakhulu abantu abasemsebenzimeni obukhulu. Lokhu kwenziwa ukuthi upresident emasanazaka ule-legitimate eyakalamvume ukubusa abantu bezimbabwe. Ngakho nabosomabhizimusi bayesaba ukusebenza laye, akula muntu othanda ukusebenza lehlela.
Ngakho abantu bengakhangelela okumqoka yini angakukhuluma ku-State of the Nation address kusasa yini okungabanika ithemba ukuthi kungaba ngcono?
Nxa upresident Mnangagwa ethole isixwayiso esihle njalo esiyileyo, kufanele simxwayisise ukuthi indaba yokuqala afanele ayilungisise ukuze umkhonomi ungani uyathola ububelo, yikuthi alungisise udaba luzombuso welizwe ukuthi okhokhela ilizwe ngubani, okhokhela ngalophi uhlobo, njalo okungalunganga okwenziwayo kulungiswa njani. Angiboni kukhona engakutho loba angakwenza kusuka namhlanje kuze kube nini lanini okungaletha ukuthula njalo kuhlale siyako zomkhonomi engingathenje ngosomabhizimusi bamazwe amaningi esenza kwasomabhizimusi kuphela abasebenzi zobuqindi ezobuhuquluzi